Ngakuthini lephumula isi kobulawayo ukunukelwa lokubona ingcikeze geleza endlini ephuma empompini ezithwala ingcikeza kaZulu sokuyinto yansuku zonke ngenxa yezulu eliningi. Ukwazana Patience Banda ngomunye wabakhala kakhulu ngamanzi ezulu lengcikeza yabantu esingena endlini.
Lawa ngamanzi ezulu lamasuweji avelela ngemuva ngale kulesitishi so sengadubuka ayaphenduka nje konke lapha kugcwale la. Nasasihlezi sisevalweni sihlalahlale lezisu zike zisibamba sisakwazi ukuthi okuyikho yikuyini hayi kubishem. Siyesaba nje siyadlula ukuthi asila choice ngoba kuyabe kumele siphume sihambe phandle impilo iyasidinga kodwa yeyikulani.
Ugogo omanyathileyo uthi bathwele nzima ngengcekeza esigcwele endlini yakhe.
Sicela ku-City Council ukuba nabuya azosincedisa. I-City Council ke uyabuya phambi ukuthi hhayi ngiyaphendula. Kube ngamasoreji uyabuya athi hhayi thathani inhamba thatha it's noted ahambe kabuye. Kodwa sesikucelayo ukuthi kambe kunguwe wena Coltart ungahlala yini kufake ezicathulweni zakho uhlala phakathi kwendlenje empilweni yakho awuphefumuli. Awudli, awusaphuma iphandle uhlale lawo egumeni lakho eyadini yakho njengezinye izakhamizi ngohlupho lolo selula oselulapha phakathi kwalumuzi.
Baningi abakusimo lesi esidalwe kuna kakhulu kwezulu lokuselakala kwemigelo yokuthwala amanzi kanye lezitishi zengcikeza ezingasasebenzi kahle. UPremo Jelelayo uthi ingcikeza yabantu isingena endlini yakhe ephumula.
Akwenzi kahle amasuweji akhona aflashi. Yabo vele uthuthela ama 1000 liters amanzi wonke isili lonke iphele ngenxa ukuthi yabo lokho thela ngazuthele uyathi usithi yathi clean le toilet kahle kahle thole so lengcikezo ongayazi ngenxa ukuthi kaduduma ungaduduma fine ukuchitheke etshembeni ucitheke lifashiyona kubuhlungu.
Umnumzana Brian Samanyanga ohlala ephumula East uthi ingcikeza igcwele endlini yakhe.
Uma uflasha ngayo ibuya la igcwale iqongisike phezulu even ngaba nezitola kokugcwele uma kugcwala konke la sabantwana abancane badla sebabamba it's not healthy kubantwana abancane. Into le yaripota bahamba umakhelwane nasemsebenzini bayaripota kuthi bebe-City Council akula nto enziwayo so vele kumele imisiparata uyazovula le mgelo wabo uvuleke into yabo leyo ukuze neswitch ivuleke into le zihambe futhi asengizahlala kunje so akuyenzi lokho.
Sixoxe ngodaba lalo lomnumzana Edwin Ndlovu umsekeli kameya wobulawayo.
Ikhansela lalo hlelo lokuthi-ke ihambe incedisa lapho isuke edubuka khona kodwa siyananzelela-ke ukuthi njengekhansili kasilama-resources ayeneleyo kasila zimota ezeneleyo kasila mali eneleyo ukuthi sithenge lezi zimota kanti-ke kule procurement system entsha le yethatha isikhathi ukuthi-ke kuze kuthengwe kumele kuthengwa kusafani la kudala kodwa-ke uhlelo lukhona silama-teams akhona ward by ward akhangele ukudubuka kwena lawo masuwa kodwa-ke i-team lezi ziyandelwa ngoba amasuwa adubuka kakhulu kubangelwa-ke ngamanzi kushota kwawo bese kubangelwa-ke le dubo lama-drainage esikhuluma ngalo ukuthi nxa izulu lisina amanzi angama endaweni eyodwa abanye baya bethela ichebechebe abanye bavula njalo kusuwa amanzi ebesengena-ke khonapho sesiyablokha-ke
ukhangelelwe ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngalesi sikhathi sezulu lonyaka leminyaka ezayo ma kungalungiswanga impompi zokuthwala ingcekeza kunye lempompi ezithwala amanzi. Ngimele 27 ngobulawayo igamulongo ezethisa sibanda.